So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 19 kuhlangula 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ama-cases lawa ayesabisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebeubambile okulusiza ukuthi sokulabantu-ke abalawo khonapha ekhaya abathole abangazi khona.
Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwelele ye ku-463.
Namhlanje umuntu osebenza kwezempilo kahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni ayephenduka njalo abantwana balala bengadlanga.
Odokotela, abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esikodlweni sebandla le-MDC eHarare izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Lokhu kubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphuke liye kumakhulu amane alamachumi ayisithupha lantathu 463. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabavele kwele South Africa, abahlanu bavele eMelika, kuthi abane bona bavele kwele Zambia. Kulabane abavele eLesotho, abathathu abavele kwele Botswana, kuzo kuba njalo lababili abavele kwele Namibia. Abangamachumi amabili ngabavele beseZimbabwe abathole umkhuhlane lo elizweni. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngabantu abangu-32 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, lilandelwa ngeleHarare lona elile-15. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyethusa kakhulu okwenzakala koBulawayo Fokankomo. Ama-cases lawa ayesabisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebeubambile okulusiza ukuthi sokulabantu-ke abalawo khonapha ekhaya abathole lapha abangazi khona. Kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo-South Africa avelisele naleliqansileyo lemkhuhlane. Into eyesabisayo kakhulu-ke kuimbangela kuyukuthi-ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando-ke bayatsho-ke abazingcwethi ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola. Siyazi-ke koBulawayo amalanga amabili amathathu ayedluleyo umomkhathi ujikisile. Kuyagodola kakhulu, kutsho ukuthi-ke sikhangele ukuthi iviki xa siyaphela maviki siyaphela la ambalwa kade la asemqandweni kuzaba lobunzima kakhulu kuzamemetheka umkhuhlane lo abantwana bazaba lawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane?
Abantu bangasebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivalamlomo zinezi sithi ngama-mask ngesikhiwa. Umuntu uyidonsela emlonyeni emakhaleni nxa sethe wabona nxa kungathi kuthutsha imoto yabapholisa, kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni bumsedonsa-ke i-mask zivala. Even nxa besendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha ufolola khona ukudla lonto ezithize, kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa-ke i-mask liyana nxa sithi wabona kumbe ipolice alingani liyadlula khona lapho kuthi ukuthi abantu baqoke ama mask la ukuthi baqokela ama police baqokela ukuthi bavikele umkhuhlano labantu kanisebelibala kanisebekhohliwe sibili okuyingozi kakhulu ke ngiyakhuthaza ke mina uZulu ukuthi kalimuke singangena ebuzimeni kakhulu kwinyanga zezimbali ezilandelayo ezazokuthi ziyaqanda kobulayo uJune uJuly maybe lo August kusiya ekuqaleni kwaSeptember sizabalokuzabala ubunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane ulubhubhane emhlaba wonke jikelele lathi ungasibhubhisa usiqede nxa singananzelelanga. Kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hayi ke asikaphephi besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umemethe kakhulu nxa sesingena esikhathini somqalo kunje kungaba yingozi kakhulukazi. Siyakhuthazeka abantu ukuthi kabalimuke bazivikele.
Umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Umnumzana Useni Spanda.
Ngoba ukukhona lathi ukuthi ngokuqala sisindene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi umkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonomi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhamba hamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le-COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane. Kulabantu ababuyayo abaningi abanye abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labanye njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengeni bebehambe sezimotini zabo. Kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethole umkhuhlane beyoletha ebantwini.
Ngibone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwama-mask lawa okuvala amakhala nemilomo?
Abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi. Ngathi abanye abantu bagqokela ama-mask amapholisi. Nxa amapholisi engasekho uyabona umuntu uyabe imaski liyani siyesibisi ngaphansi kwamakhala. Kwezinye isikhathi aze ayifakela ngaphansi komlomo. Njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu bethengisela seseza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omnyaka ekhatshana kulomunye. Khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza usebegcikwane libe khona. Njalo sinanzelela ukuthi imidwendo eminyeni abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwendo yabantu abalayinela iphuphu iningi. Ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi sebegcikwane lingene libe bantu phakathi komuzi wangithi lapha koBulawayo.
Umnumzana Useni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ukukhwela mahlayana kwabantu abalomkhuhlane we-coronavirus lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sezikhalele umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Izisebenzi zezibhedlela ezigoqela odokotela labongi zazise izolo ukuthi sezikhalele umsebenzi ngoba imali eziyiholayo kayiseneli lutho. Lanxa nje uhulumende eyengeze ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ngolwesithathu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Umnumzana Efidlela Ncube yena ocubungula njalo ezombusazwe.
Izisebenzi kahulumende ezempilakahle zifanele zikhala lomsebenzi. Uzakhumbula ukuthi kasoma volunteer bangabantu abahamba baye esikolo ukuthi bayefunda nzima, bafunda nzima, baphenduka bekhangelela ukuthi bazohola, bathenga izindlu, bathengele abantu babo okubafaneleyo kube lokudla endlini kuyiwe esikolo. Kodwa namhlanje umuntu osebenza kwezempilakahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni ayephenduka njalo, abantwana balala bengadlanga, akunzima okunye okumangalisayo. Ngakho ke nxa bengasatoyitoyanga, nxa bengasasukumanga bakhalala umsebenzi, akula muntu ozalungisa. Imali abayizuzayo bazuza sengathi imali yamavolontiya okuthi hayi siyakubonga ngemva kokuthi usisize kangaka, kanti bangabantu abawufundela umsebenzi njalo bawenza uyingozi, bewenza nsuku zonke, usuku ngosuku, usuku lemini ukusiza leli lizwe. Ukukhalala kwabo umsebenzi kuyinto efaneleyo, kakulungiswe into abakhala ngayo.
Ukukhalala umsebenzi lokho Ncube kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-coronavirus. Ayisikho kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane yini lokho?
Ukufaka abantu engozini aso zisebenza ezempila kahle ngumbuso wezano PF. Nxa uqathanisa ingozi ye-coronavirus lombuso wezano PF, i-coronavirus ngumfana kayisilutho. Izano PF kusuka ngo-1980 isibulele inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngegugurawundi, ngomramaswina, ngendlala, ngezifo ezalaphekayo kodwa ezingelaphithwayo ngoba kungela mithi, ngabantu abathwele nzima phansi phezulu begcwele umhlaba wonke jikelele besiyafela ngaphandle kwelizwe. Abantu babuswa kabi, ayikho into eyingozi empilweni okwedlula umbuso omubi. Wedlula i-earthquake, wedlula indlala, wedlula impi, wedlula konke. Abantu beZimbabwe bathwele nzima ngaphansi kwalo mbuso. Ngakho ke abezempilakahle ukusukuma kwabo kuyindlela yokusiza abantu beZimbabwe. Nxa bengabancedisa babasize, sisukume lathi njengamanesi, kusukume kume yonke into ukuze kube lenguquko elizweni. Yikho kuzasiza impilo zabantu, hayi ukuthi amanesi ahlale ahlalele ubala, ahlalele into engekhoyo, kanti abanye bayadla bayasutha badiliza ilizwe. Okudiliza ilizwe nguhulumende, hayi izisebenzi zezempilakahle.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kulaba sakhulayo ababikwa bezame ukungena esigodlweni sebandla leMDC eHarare, iRichard Morgan Tsvangirai House ngenkani izolo, kwaba lokulwisana kwaze kwangenela amapholisa abopha abanye. Isikhulumeli seMDC umnumzana Khaliphani Phukeni uthi abantu laba ngabasekeli bebandla leMDC Alliance.
Ngempela kuke kwaba lodlame olwenziwe yiMDC Alliance. Ubaba uGiles Mutsekwa ubesiza ku standing committee, nguye u national executive obheke ngeze security uphathi yethu. So bafika laphana behamba abovonto lalo ulokhuzeni ubaba lo bengufoma elections director wethu. Bafika lapha behamba labafana bebaningi nje bephethe nezinsimbi lapho besithi bafuna ukuthi bamlimaze ephume emotweni yakhe. Manje security TV lethi yahle yashesha i-security ethu yafika ke lapho sabadisama, sithe sesibadisamile ke hhayi fortunate enough amaphoyisa la anto aseduze khonaphana ahle abiza-ke le backup, yikho ukususwa kwabo-ke besuka laphana. I-alliance le angaze ngibona abantu abangcole kanje, angaze ngibone abantu abathanda igazi kanje, angikaze ngibone abantu abathanda udlame kanje, angazi ngempela. Lokho kwathiwona ubaba uTsvangirai udlame luphuma ku-alliance. So bafika laphanayo amapholisa kase baxotsha-ke, saqhubeka-ke ngomhlangano wethu, hhayi uhambe kahle kakhulu umhlangano wethu umsakazi.
Sike sezwa udaba lokubana belike labiza amalunga edalele ephalamende kodwa awazange abuye, kungakho liqiniso yini lokho?
Hhayi, kulona iqiniso. Siphuma ku-meeting ngemande besithe sifuna ukuhlangana nabo ngalwesithathu, but besingakabatsheli lokho. Kwase kuvela ukuthi ubaba uKomitsho bekunguye obekumele aba-adresse njengo-chairperson we-party, nguye umuntu osiniya kakhulu laphana. Kwase kuvela ukuthi kumele ahambe ayobhekana no munye umsebenzi we-parliament. Kwase kuyacaca kithi ke ukuthi akakwazi ukuba adresa laba bantu, so sase sipostpona ke leyo meeting. I-meeting ukwenzakala izoyenzakala yona, kodwa siyipostponile ngokuthi ubaba uKomitsho besamele ukuthi agijime ayoyenza umsebenzi we-parliament. Ngicabanga ukuhlanganisa ne-building entsha le-parliament.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. UChris uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena othi ngamanga ukuthi abasakhulayo laba ngabe bandla lakhe.
Ngamanga uShaka Tshoko thina njengebandla le-MDC sahamba saye court sayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha izethu ngesemthethweni yikho ke singake namhlanje sibe sezudlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa ngamaqhinga abokonzekano kuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe ekhothi sihambe nezandla ezingcolileyo esingathi kuthiwa ibhedeni silandele umthetho asilamuntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna siyakwazi ukuthi sahambe ekhothi esinikele i-judgment ngoba silandele umthetho owenza ukuthi ukuthi yibathi aingi iziphulamthetho abantu abangamahlobo endlela thina hathi singabantu esiqhile njalo dlama sibifuni yikho sahamba sabuya basika kanjeni ukuthi bathisha abantu bathatha kwadlame sihamba namapolisa namasosha azange sibiseli namhla okungasenza singalisisiyakhona njani silabantu abaningi over 2 million singahamba kodwa zisethina siyalandela umthetho wesiqhayi due process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi izibhoda nabanye abantu babezabethu babagqokise iyunifomu yikho ke thina asilabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukutingcolisa yikho ke thina azange sibe lo mhlangano
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi usomabhizimusi omhlophe obelobudlelwano lebandla leZANU PF umnumzana John Bredenkamp kaSekho. UBredenkamp ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-79. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulowesilisa ongakazakali obulawe yindlovu eVictoria Falls kuThane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Msakazi wami omuhle nabalaleli e-Studio 7 ngiyalibingelela, libingelelwa ngondlovu uGatsheni. Hheyi, lokhu osokusenzeka ekhaya msakazi yikho njengiphawula ngakho, hhayi akusekuhle. Kodwa ngabe kuthi kunje kusenzakala lokhu kuvele kuqondwe kiyo i-government straight ekhona, ngabe kungcono kungaliwa labantu ke kuliwe labona labantu abaphezulu abayibo abadala ukuthi isimo sona lesi sikhona siqhubeke sisenza lolu hlobo oluyilo lona manje. Uyabona manje sichana sodwa siphansi emazingeni aphansi la, kakula sisombulule sizaphuma, kakuchawe lonye inhloko kuze kulunge kahle yonke into. Lento yenzakala eZimbabwe mani yayangisa mani, abantu babusilizwe ngokuthanda, hayi phela amalungelo tu angathi makungu sima ngapi thina njengabantu bala malungelo, hayi lokho kunzima.
Sanibonani basakazi nabalaleli, lo okhulumayo ngugatsheni ephuma ekhaya kusesikola ngokusebenza ngila egoli. Ngithanda ukuphawula indaba le esiyinsindaba phenduke eye MDCT le MDC Alliance. laba bantu badlala amadlwane yazi ngoba ukuthi abantu badlala amadlwane njalo badlala ngengqondo zabantu umakhuphe nomngane wakhe bahluleke ukuthi sangana bakhuluma into eyodwa baphumelezi elilodwa elivumelanayo ngoba lapha akusazakala ukuthi sokuliwa landa thina sikhangelela ukuthi kuliwa lokuthi kukhitshizwa izano manje sokusilwa nje bona bodwa lokuthi babe lomqondo omunye ukuthi kuhlangane wonke amaparties la kukhitshizano kube sokubonakala sosiya phambili ukuthi kwenzakalani lutho hayi hayi lapha sigokhela zimpumputhe zodwa la that means azange ibe ngcono ngama ngakhokhela ngoba ngiyabe sembona phela ukuthi hayi mase kunje ake ngibeke phansi ama differences ngiye komunye ngithi kasibambisane silwe lalwana umuntu I big snake abayiboni bona sebe basebenzinyoka sebe silwa bona bodwa ayi basi yangisolwa ngama politics party kwethu lokho hayi hayi
kama usibangilize Ndlovu Omnangagwa baphuma ezikhundleni Omnangagwa baphuma ezikhundleni kungena abantu abazothuthukisa isizwe abantu bethola imisebenzi abantu abake kweZimbabwe ngobuningi nearly amabhiliyoni abantu abake kweZimbabwe bebalekela bona omnangagwa ukuthi bababusayo abaphuma ezikhundleni kubusa umuntu ozobuya ezothi abantu bethola imisebenzi izitalada zifile ngafika eZimbabwe ngani liganga kodwa bathi ngosopolitiki abaphume lapho sike sifake abantu abazokhubhula leli lizwe indawo yonke e-Dust Road vela kulanto abayilungisayo eZimbabwe into abayaziyo ukuyanika abadala amabele abolileyo benikeze abadala amabele abolileyo ezikhundla lezi vele kumele bephume ubusa amandebele amatonga kungcono akubusa umuntu ozobheka i-ofisi imisebenzi ivuleke hhayi amadoda la behlele ezitulweni ezibhodabeleni laye selele njengobhudi wakhe lo wayelala ezihlalweni
igama nguKelvin Mlotshwa ngisekhezi umnangagwa ukuthi akhokhele umthandazo kukhulekelwa umkhuhlane lo mbona inhlamba enkulu le usatani wake wabiza umkhuleko nini abantu bayacatsha bayahlukuluzwa bayabulawa ngamacala wonke aphezu kwakhe lawo ebesebiza umthandazo ngaliphi
makomrade linjani lonke bakithi ngicela ngilincede lapha kule problem ngifonelwa ngabantu abami la ngikhatshana uNdlovu kukhanya kulomuntu obaleke quarantine center eBytebridge kukhanya ngumakhelwane wami kulaphana emagwegwe anjo abayazi inamba yami ku-462 next door ku-415-2 kukhanya kulomuntu obaleke khonaphana obaleke eBytebridge kuma quarantine centers so umuntu lo nxa sithi siyakhangela lapha kulaba abantu ababanjiwe i-corona kukhanya la ukhona anjo so ngiyacela ukuthi kumbe oseduze bayithi ngibona inamba yesikhoya emapholisa khonapho ngicela ukuthi ancede afoyele amapholisa ukuthi behambe endlini nale u-415-2 ukhanya umfana lo kuthi ufihliwe khona ngala ngikwazi ukuthi ufihlwe ngobani abantwana bayamfonela la khanya bona bayesaba kumbe ukuthi bekhulume emapholiseni ngilokuhamba njani I don't know ngicela lincede makomplete ngoba heyi singaphele emagwegi khonapho ncedanini sibi ngiyacela ngokuthi mina ngikhatshana so ngizazimfiyo kusasa khonalapha etown
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula libulale abantu abalithumi lantathu edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast izolo. Inkantolo yakwele Mozambique ifumane amapolisa ayisithupha elecala lokubulala owayelwela amalungelo kaZulu u-Anastasio Matavel phambilini kokhetho lwanyakenye. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthetho ndaba we Supreme Court izolo wale ukwesula umthetho ovikela abokuza abangela maphepha ababuya eMelika bebancane owe DACA kumbe I Deferred Action for Childhood Arrivals. Umthetho lo wafakwa ngumnumzana Barack Obama esangumongameli. Umongameli Donald Trump nguye obecele inkantolo ukuthi iwesule. Baphose babe yisigidi abantu abangela maphepha afaneleyo abavikelwe yilumthetho. Ukwesulwa kwawo kuyabe sokusitsho ukuthi sebengaxotshwa kuleli babuyiselwe emazweni abazali babo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, umnumzana Timo Moringayi.
Ukuqhubeka kwayo iprogram yena le incedisa abantu abaningi labantwana over 700,000 abalethwayo ngabazali babo bedinga inhlala kahle. So siyakujabulela lokho okuyenzwe nguChief Justice Robert esithi yena umongameli welizwe gala vumo yokuquma yona le program ukuthi abantwana laba bengakuparticipate, ngoba siyabona ukuthi abantwana bona laba abakhulela lapha into abayaziyo here Melika lapha okwavela khona abazali bebancane they don't even have a connection khona ngale or ku understand ama cultures abavela khona. So sithi hayi ku right lokho abakuyenzileyo bazanceda abantu abanengi, and the talent pool emsebenzi ku IT kuma restaurants business and everything le employment status in ngadiswa ngabantwana bona laba ababuyayo abakade sibe out of status ngoba incwadi zabo bese ziexpire.
Umnumzana Joe Biden uthi enganqoba kukhetho oluzayo uza kwenza bonke abantu abaphansi kwalolu hlelo bathole amaphepha permanently babe yisizalwane zeMelika. Ubona ephumelela kulokho?
Unumzana George Bush wake wayizama yona le immigration overhaul ukuthi anikeze abantu ababengelancwadi or ama illegal immigrants izincwadi ukuthi bakwanise labo ukuhlala kahle lokubhadala ama taxes towards the country. Abaningi lokhe bebhadala ama taxes even bengama illegal immigrants, but sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umnumzana Biden uzakwanisa yini unqoba ama senate seats ukuthi ama democrats abe le majority, yikho kuzabanceda ukuthi bapase ama laws wona lawo.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalem, Israel, me, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila na. Jerusalem, Israel, me, ilondoloze.
Master KG ehamba ke lapho lo nomcebo besigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe icoronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwele liye ku 463. Odokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esigodlweni sebandla leMDC eHarare izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asidibaneni kwezekuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.